So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Ngayi libuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kubhubha owesithathu ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus eHarare. Sokuqhamuke umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yicoronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi yimalaria.
Lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongkwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa yiGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje eyisiqinti esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria.
Inhlanganiso ye-World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange-$130 million eyokudingela abalambayo eZimbabwe.
Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ithukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulo wesilisa obehlala eHarare obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko lo othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu i-50 uke wavakatshela kwele Bhilitane ngenyanga edluleyo. Umuyi ubikwa eqale elezibonelo zomkhuhlane we-coronavirus ezinganeno, kodwa izolo impilakahle yakhe ibe sengozini wasiwa isibhedlela se-Wilkins eHarare lapho agule khona kakhulu waze wabhubha. Umuyi ubikwa ubevele elesifo esingaqanjwanga igama. Kunjalo nje kubikwa kubhubhe abantu abahlanu emzansi yeGwanda kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ngemva yokugula umkhuhlane ocatshangelwa ngabanye ukuthi yicoronavirus, kodwa abanye besithi imalaria. Sixoxe lo wake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba imalaria. Kodwa-ke ngokwazi wethu thina abanye lapho kuqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongkwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa yiGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje eyisiqinti esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspraya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria, okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa yi-corona virus okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane oqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esikubona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, mbona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminambili 58. Kungenzakala ke ukuthi ngxenye abanye basagulela ezindlini bebengakafika emtholampilo, kodwa inani ebesilizwile ilona lelo lokuthi ayiba khona nyana nje besitsho lokuthi lapha lalapha khona ngale kubongkwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwame ekugcineni bebengamachumi amahlanu lesithobaminambili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba bele gcikwane le-coronavirus na kumbe yiyo imalaria uqobo?
Xa sisizwa kuthiwa bahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye ongayisikho lolo qhuqho, iziphathamandla-ke zempilakahle zithi hayi, laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho imalaria engathi ilesihlabo yebo kambe engxenye ungaba imalaria ebuya ngamandla kodwa ke hayi bathi bona imalaria sengithe laba bona abaphathi bezempila kahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hayi lokho ke imalaria kayiso umkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu izitho njalo iziphatha amandla zempila kahle ngoba nabakhona sibulaswa beke balatshwa abagulayo siyakubona lapha siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hayi bakhona sibili abantu abagulayo kodwa owathi eziziphatha amandla zithi malaria.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le eGwanda. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association ithi izifundo eziqhuba nge-WhatsApp ziqhubeka kuhle elizweni lonke jikelele lanxa kulengxaki yokuthi abanye abafundi abafinyeleli lolu hlelo ngenxa yokuswela imali yokuthenga okusetshenziswa kulinkundla idatha ngesilungu kukanti lamagagasi e-network ayasilela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Kulama subject athize esiwa ofayo owakhathesi sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, le maths, sile economics, iphile PE. Ikati ke kusasele ukuthi sengezelele amanye ama-subject nxa silokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo engezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngaleso sikhathi ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo futhekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kulabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazibasalele emuva ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana yinto ezibuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini so abantwana kumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisi ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations zabo ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamaningi.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihlule ukuthi bathenge idatha ukuthi baxhumane lathi kulolu hlelo but kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo hhayi luhlelo lubancedisayo kakhulu. Enye njalo inkinganyana ekhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage so lokho kubangela ukuthi abantwana behlule ukuthi loba belesifiso sokuthi baxhumane lathi ngenxa yokuthi kabala network bese kusiba nzima ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisiyo ukufinyelela ama-WhatsApp-ke?
Abangenelisiyo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini so abafundayo bonabo kuphela abalamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp laba abalamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumbe abangenelisi ukuxhumana lathi hhayi kulusizo olukhulu kakhulu silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabenefitha ngaleyi program kodwa ngenxa ye-lockdown ngoba uhulumende ulesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke lathi njengababalisi silesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke.
Yibaphi elibafundisayo ngabasemaphandleni kuphela?
Kuhlelo lolu sifundisa bonke abantwana asikhethi whether ngowemaphandleni kumbe ngowemadolobheni kumbe ngowangaphi Amalgamated Rural Teachers Union ikhangela wonke umntwana jikelele okhona phaya leZimbabwe ofisa ukuthi ake efunda ngesikhathi leso esinzima eselockdown.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program izolo yethule isicelo semali engange US$130 million yokudingela uZulu weZimbabwe ukudla ngesiphangiphangi. IWFP ithi inani labantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo elizweni selufike ku-4.3 million. Ngasikhathi sinye nyakenye lihlanganiso ithi inani labantu abadinga uncedo bebengu 3.8 million. Linhlanganiso ithi abazadinga usizo lokudla elizweni lonyaka lokhe befika phose izigidi ezisithiyagalombili i-17.7 million. I-WFP ithi umkhuhlane we-coronavirus usudale ukuthi indlala ihlasele ngamandla ilizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuwona lo umnyaka esiphuma kuwo lawo nalo esingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosizo abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlambe ngo-2008. Siphakathi kobunzima obukhulu, isizwe siphakathi kobunzima, indlala ibophile. Ngakho-ke kwenziwa i-World Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu. Kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumende weZimbabwe ngeke asabondla abantu kalamandla, kalamali, kalalutho, kalacebo ngaphandle kokuthi akhangeze izandla aphiwe. Akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni lasemadolobheni nxa uqathanisa, ungathi kukhona lapho kungconywana yini kumbe kuyazifananela nje?
Awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni nabasemakhaya. Indlala lonyaka ibophe edolobheni, ibophe amakhaya. Kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphu iswelakala okungakanani lapha ukudla lokhena kuswelakala okungakanani. Kodwa into engifisa ukuthi ngikhulume ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya yikuthi bantu ukudla sompuphu, ukudla kasompuphu, impuphu iyodwa kayisiyokudla, kudingakala izinto eziphelekezela impuphu. Nxa sikhuluma ngokudla sesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje esitsho umumbu. Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla. Nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla. Nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela. Ngakho-ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ezikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhe kweleBhilitane kuyona le iviki zibulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Paul Matewele obefundisa oba odokotela edolobheni leLondon, lo nkosazana Thandi Mathothobela babhubhe ngolwesibili osukwenze inani labadabuka eZimbabwe ababulewe yi-COVID-19 kweleBhilitane bebebane. Iphephandaba leNews Day lithi umphathintambo wezembiko kwele South Africa unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams usebanjwe ngamandla ukuthi ayekukhefu ngoba ubonakale evakatshele waxoxwa ukuba umsekeli kamongameli wezemfundo ephakemeyo umnumzana Mduduzi Manana lanxa kule migoqo yokuthi kungaphunywa ezindlini kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje balaleli sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumela yona ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318.
Balaleli ngiyalibingelela ngalesi sikhathi igama lami Nkosikhona Khuphe. Hayi ngiyazumnangagwathe sethu umdalalo vele lawo lenkani galaleli kambe nxa umuntu ebhubhe ngolele ngomgqibelo kuze kufike isikhathi sanamhla khona kumemeza ukuthi ugogo lo ubulwe yi-coronavirus anjabona ukuthi izamemevele isimemethekile eZimbabwe vele izafika langaphandle khonapha emakhaya hayi abantu bedrobheni sebephele vele sebesevalweni ezibili okunzima sukuthi umnangagwa vele utshengise umdalalo vele funa abantu baphele hayi engenzi so nxa ukuthi kagwanise nakaphume kungena abanye abantu.
Mina ngingajabula kakhulu uma ngezothiwa lizela lithi nelaselilelayo imali ekhona ukuthenga kuwo wonke amazwe nathi kwenza ukuthi sithube kwazi ukuyakudla ukusha belizwe lethu sikhathile lokho esibhizi sithuka ngaphandle lapha sibizwa ngezinja nangamakwerekwere sicela ukuthi besitshele ukuthi imali yethu bayifaka nini imali sicela sibuzele ukuthi imali bakhona nini elizweni lakithi. Sanibonani Studio 7 mina ngokusani wasikwanda ngilapha nje Goli ngiyocela ukubuza nje ukuthi ikathi yethu imali yobuya nini eZimbabwe nje ukuthi lisibuzele ukuthi kuzela ukuthi izawale nini imali sesikhathi lathi lokhu esibhizihlile lapha kwegodla.
Sayibonani wale Studio 7 hayi thina siyathila ngikhuluma ngisegokwe ngumama into esizwisa ubuhlungu ngomkhuhlane lowu siyawuzwa shuwa ukhulunga emarediyeni ukuthi ke sibone abe health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani asibaboni okusho ukuthi vele thina hayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga iradio kathesi amaradio akasela mabhathi ukuthi ulalele nxa ungalalelanga iradio akulalisa esiluzwayo bakithi izihlobo zami abazama abe health bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi uwenzele ukuthi lathi senze khonokho esiyabe sikutshelwa nxa kungazaba bekhona eduze akusho ukuthi siyafa thina siyafa shuyi iqiniso elipheleleyo ngoba kasiboni lutho ngitho lokuthi ngababuya basitshela ukuthi senze njani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho okuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga ngicela ukuthi kona liyifikise labo beze abe health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruzeva lapho esikhona. Ngiyabonga bathakazi.
Ngiyabingelela nami emsakazweni okhulumayo uJustin abamzelangathi nami ngiyawufaka umbono basakazi bakithi ukuthi ngoba siyabona uhulumeni wakithi uyazama ukuthi ancedise umphakathi ngokubonisa ukuthi awuhlale emakhaya ungaphumi phandle ungahambahamba indawo yonke kodwa ke kuba nzima kakhulu ukuthi uhlale ekhaya ube ungenakho kuhle ngoba okwenzekayo kumanje kuvalwe amabhenki yibo sesibongane khona ngoba nakho sekuvulise ukuthi amabhenki bekwazi abantu behambe bethatha imali zabo nabathengelela imali bekwazi ukuhamba beyithatha futhi ngoba leso simo lesisizima kakhulu ukuthi sizophila kanjani kumbe abantu bazophila kanjani ngoba awukwazi ukuphila ungenayo imali yokuthi uyothenga ukudla kuba nzima kakhulu. So siyabonga kakhulu uhulumeni uma ngabe siphethe isinyathelo sokuthi akavumeleli abantu behambe bothatha imali zabo bekwazi ukuthenga okuthengekayo. Bese ngiphawula futhi nakulokhu ukuthi amaphoyisa engahlukumeza abantu ngale ndlela esesiyizwa kumbe sesiyizwa esikhulunywa umuntu ongumama noma ngithi udadewethu okhala ngokuthi bekuyathengela umama amaphilisi wazithola asevalelekile kakhulu khona kuyabe sekusihlukumeza njengomphakathi ngoba sidekele ukuthi wena amaphoyisa njengao njengabaphathi bethu bebe yibo abasivikelayo noma bebe yibo abasisekelayo kodwa mase besihlukuluza futhi mase besihlukumeza ekubeni sivele sihlukumezekile kakusinto i-right lokhuyana abasakazi bakithi ngoba umuntu uma ngabe echaza eyiphethe ngephof ukuthi nakho ngibuya endabeni yokuthi ene into eserious akusiyo ukuthi umuntu ubehamba mhlawumbe ezihambahambela nje uyathengela umuntu ogulayo imedicine yakhe ukuthi ekwazi ukuphila so siphi isidingo sokuthi evalelwe ngoba phela sivimba abantu ukuthi bengahamba emgwaqweni sivalekele ukuthi bengafi abantu ngekholona mase sivimba umuntu ephethe imedicine yomuntu ogulayo sithi akafe lwa muntu manje isidingo sokuthi sivimba umuntu yesipi angikusekeli lokhu nabasakazi bakithi
sabonani kustudio 7 okhulumayo ngoLord Masuku ngisuka enkayi kodwa manje ngisegoli lami ngibeka umbono wami ukuthi please abantu abazama ukulalela sihlale ezindlini ngoba i-corona iyabulala lathi sinje lapha egoli sihlezi ezindlini i-corona iyabulala please sicela sizame ukuhlala ezindlini kodwa ekunzisa ubuhlungu ukuthi amapholisa atshaya abantu akutshaywa abantu kuliwa le corona abayekele ukutshaya abantu amapholisa sibhekane lesifo lesi esikhona beyekele ukutshaya abantu amapholisa ayenza umsebenzi wayo engatshayi bantu sibhekane lesifo lesi kuphela abantu behlala ezindlini bakithi beyiqoqe abantu ngoba isifo lesi siyabulala njengoba sesiqalile ukungena so sesingeni abantu abazama ukuzinanzelela gezi zandla ngiyabonga
sadibonani zihlobo zikathixo indawo ezithiyetshiyeneyo manje ezomhlaba egameni elihle lenkosi yethu ujesu ke izihlobo zikathixo ngiyikhulekile ekukhulekeni kwami ngikhathazeke kakhulu nalabantu abasendaweni yase-south africa laba bantu abasendaweni yase-south africa ngibone kuvuka umsindo kakhulu but ingani umsindo lo ngowabantu bamazwe ebizweni lenkosi yethu ujesu kristu ngemva manje kokuphela kwalo mkhuhlane sibone kuvuka umsindo omkhulu kakhulu but ungani abantu bamazwe abasafunakali ukuthi alibana ngabo abakhona but endaweni South Africa. Sikhulekile sakhathazeke emoyeni. Umoya kaNkuluNkulu wasuchaza ukuthi abazane kabakhuleke ngokulamandla. But bekhulekela isimo sokuthi abantu bengafa but bevulawa but kusendaweni yase South Africa njengalokho kuvamile. Abathi xenophobia. Sikhulekile sabona xenophobia iqala phansi endaweni yase South Africa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Basokuthi akuvinje lolulaka but oluletho ngusathane but ukuthi uSathane manje uyafisa ukuthi alibana ngapha igazi liyachitheka, igazi liyachitheka. Ngikhulekile ngabona manje umuntu wesifazane zane adinga gqokile ngaphezulu but ngabuza umoya wathi satanism ehlanyelwe endaweni yase South Africa kakukhuleke kulamandla kuphuzwa lumoya but umoya we satanism ozayenza ukuthi abantu beAfrica bengaboni ngasolini abantu beAfrica but babeqalisa ukusolana manje ngenxa yokushela kwabo ebizweni lenkosi yethu Jesu kwasokuthi akukhuleke kulamandla but kuvinjwa lento but ngilethula abantu kuthwabazile ukudla insuku zisiba zintathu but bekhulekela isimo se-xenophobia engaqala phansi e-South Africa ngemva kokuphela kwalo mkhuhlane sibona abantu beyethukile kuphela umkhuhlane but ngasembona sekuthiwa abantu bamazwe abaphuma endaweni e-South Africa but ekuphumeni kwabo bazaphuma ngomsindo kuza kuba lo msindo omkhulu umsindo lo uza kuba khona ube mkhulu but uduma indawo yonke izwe lonke le-South Africa but kubulawa abantu abasuka endaweni zase-Zambia kubulawa abantu abasuka elizweni le-Zimbabwe kubulawa abantu abasuka e-Mozambique kubulawa bonke abantu abasuka e-Malawi but ngizwile manje kuthiwa intando ye-Satanism efuna ukuginya igazi engabomo phakathi kwendawo yase-South Africa kulo moya we-satanism ongenileyo ufuna ukuthi alibana nga uyangenisa ukuthi kube kuchitha igazi ungahlalahlala isikhathi kuchitha igazi basho kuthiwa kuyakhulekwa lokhu abantu bezile ukudla 3 days but bekukhulekela lokhu ngingakuthi le nto le iyafika ngizwile kuzwakele manje kusiba lomdumo omkhulu but umdumo lo ma uzwakele ngezwa yazi kuvela abantu but bephethe izingamo abanye bephethe imbhobho but abanye bedubula but kungabanye abantu bomthetho but abanye kungani ngamasosha but bengagqokile impahla zobusosha bengagqokile impahla zamapholisa but kuyikwenza kwabantu abagangileyo but ebizweni lenkosi yethu ujesu kwasho ukuthi akukhulekwe kuzile ukudla izinsuku zisiba zintathu
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inkampani eyiyo enkulu endizamtshina kuzwekazi le-Africa i-Ethiopian Airlines ibikwa ilahlekelwe yimali edlula ingxenye yebhiliyoni lamadola kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus Kodwa linkampani ithi ilethemba lokuthi ayisoze ingene engozini yokuswela imali ngoba isithuthukisa ingxenye yayo yokuthwala impahla njengendlela yokuthola inzuzo. Ilizwe le South Sudan lele Malawi asibike imfa yabantu bakuqala ababulewe ligcikwane le coronavirus kulawo mazwe. Kesikhangele esivela kwele Melika. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili kwele Melika ngesikhathi ingcwethi zisithi umkhuhlane lo usufika lapho osuzaqala ukwehla khona. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi inani labensundu abahlaselwa yilomkhuhlane lilokhu liqansa lisiya phezulu. Usibalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Mario Cuomo uthi inani lababulawa ngumkhuhlane lo liyaqansa kodwa abathelelwa igcikwane lecoronavirus liyehla. One Steven ethi Ghetto Pain. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Sokuqhamuka emkhuhlane ucatshangelwa ukuthi ungaba yi-coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi imalaria. inhlanganiso ye World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange $130 million yokudingela abalambayo ukudla eZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.